Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 8 Nhlolanja 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje umphokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe.
Abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo hambulwakhe.
Uhulumende uthi abantwana besikolo bahambe ngobunengi izolo kodwa abanye bavalelwa phandle ngamatijala.
Njalo iyakhuthazwa futhi igovernment ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha. Kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni.
Inhlanganiso ekhuthaza ukuphuthwa kwabokuza kwele South Africa, South Africa First, ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto eHillbro othiwa Operation Dudula. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Keli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wehlulekile ukuya kobulawayo ukuyakhankasela abazancedisa kukhetho izolo ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. UChamisa bakumele ayephawula umkhankaso wabancintisa ukudinga izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lekhansili kobulawayo. Kodwa kusukela ngeviki edluleyo, inkokheli ye-CCC kobulawayo ibikwa ibithwaliswe nzima ngamapholisa kade ihlukuluza isithi iveze imininingwano yohambo lukaChamisa. Sixoxe lesikhulumeli sebandlaleli kobulawayo umnumzana Swithan Jirowoza.
Hayi selokudana kakhulu ngoba umongameli we Citizens Coalition for Change advocate Nelson Chamisa ngesene lisanga ukufika kontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi abantu bebehlukuluzwa amapholisa sebelokhu bebuziswa imbuzo engapheliyo ngohambo lwakhe.
Wona umumo unjani lapho nxa lidinga usekelo?
Enketha le nkulumane siyalisi ukuthi sibe lama roadshow nxa isithi ama roadshow ngithi ukuthi khona kuyani okwenziwa ukutshengisela esiyake sikwenze ukuthi imota ziyabe zilandelana zitshengisela kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi beregister ukuvota lokukhuthaza abantu ukuthi bevotele ibandla lethu. Lokhu amapholisa asalisile kusithi ukuthi sesiyehluleka ke ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi besivotele. Sibona kuyikwephula kwamalungelo oluntu. Section 281C omthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi amapholisa asalise ukwenza umsebenzi esiwumele esiwenze njengebandla eliphikisayo. Enye into eyenza ukuthi umongameli engenelisi engakwanisi ukuthi abe lathi yilokhu ukubotshwa okwenziwe amalunga ethu Citizens Coalition for Change eGweru lapha ade bele roadshow okwayizolo. Kwakhanya ukuthi abantu baphonga ukubotshwa nje ngenxa yokuthi bebe phakathi kwezimoda. Lokhu sibona ukuthi ikwephula kwamalungelo oluntu, into engamelanga iyenzakale elizweni lathembisa umhlaba ukuthi isiphatho sika Robert Mugabe asoke siphinde sibonakale kuleli lizwe. Njalo enye into eyenza ukuthi umongameli engabuyi yisehlakalo sekhwekhwe lapho kuhluthune khona imoda ye-CCC ihluthune abantu bezano lokhu utshengisa ukuthi kulokulobudlwangudlwangu udlakela olwaluvele lukhona olwalubangela ngabantu ababesebenza ensitha besebenzela uRobert Mugabe bekhokhelwa umnangagwa. Lokhu umkhuba bona lo awukapheli ulokhu uziveza sonke isikhathi. So silokudana kakhulu ukuthi lapho kobulawayo siyehlulekile ukuthi sibe lomongameli ngalezi zizathu.
Umnumzana Swithan Jirowoza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni izolo eziningi azenelisanga ukuvulwa izolo ngosuku lwakuqala lwe first term yalonyaka. Ngoba ababalisi abaningi abayanga emsebenzini bekhala ngokuthi abalamali eyenela ukuthi bagade lokubhadalela indleko zabo ezijiyeneyo. Kodwa uhulumende wethule umbiko esithi izikolo eziningi zivuliwe izolo. Lezo ebezivaliwe uthi abantwana bayehlulekile ukungena ngoba amasango evalwe ngamatitshala. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama obhodabhode ngezikolo zeHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafundi ezikolweni eziningi zikahulumende zalabo abahamba bephenduka emakhaya ama-day schools baphindele emakhaya bengafundanga ngemva kokuba ababalisi bengabuyanga ukuzasebenza kuthi labo abenelise ukubuya bebezihlalele bengafundisi. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ esigabeni sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Mahlangu ulandisa kabanzi ngokwenzakale ezikolo.
Kodwa into ekhona ukuthi ababalisi abaningi abafikanga emsebenzini. Abantwana laba baqalisa ukufunda abagcocela i-ECD bakhanye belokhu belabazali benemagedini kungela muntu obancedisayo okutshengisela ukuthi ababalisi vele kabakho ngaphakathi njalo nje abantwana abaningi sebephendukile ezikolo eziningi.
Ulandisa ngakubonileyo uMahlangu ngesikhathi ebhoda ezikolweni njengesiphathamandla se-PTUZ ukubona ukuthi kuyini obekusenzakala lamhla.
Isikole ngike ngazihambela ezinjenge-Newman Magpetian, Robert Treadgold, lezinye izikolo bona abantwana bebiselwa ngemuva ukuthi hayi akula kufunda. Bahamba futhi njalo emalokishini zabona izikolo eziningi ngozigoqela ofusi onyanda landa yonke ke izikolo lezi abantwana babiselwe ngemuva ngoba kababalisi babekho.
Isikhulumeli enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ umnumzana Themba kuye moyo uthi lanxa befisa ababalisi ukuba baqhube umsebenzi wabo uyehlula ngoba benganelisi indleko.
Unye okubalelileyo ababalisi balambile kanti sisake lingela lutho limanjani abalabisi balambile okungenza ababalisi basuthe $540 hayi amahlaya la esiwabona xa ababalisi belambile ngeke benelise ukufundisa.
Abazali bathi bakhathazekile ngokungavulwa kwezinye izikolo elizweni bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise izikhalazo zababalisi abakhala ngazo. Omunye walaba bazali abalabantwana obekade kumele baqale izifundo lamhla uNkosikazi Sibongile Sibanda wakobulawayo.
Njalo iyakhuthazwa futhi i-government ukubana inanzelele phela iholo lamatitsha kunje nje otitsha abalazimali zokuhamba ezikolweni. Iyakhuthazwa sibili khona lapho i-government ukubana ikhuphuyise iholo lababalisi. Siyathemba njalo isikhalazo samatitsha la sizwakile.
Yehlule imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taunga Nandoro esithi usemhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezikolo njalo abogatsha lwakhe bezokhipha umbiko phezu kokuvulwa kwezikolo lamhla kodwa size saya emoyeni elokhu engakethuli lowo mbiko. Unobhala wezokukhitshwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ulobe ekhasini lakhe lebulenjini le-Twitter esithi izikolo zivuliwe kulandela ukusungulwa kwazo lamhlanje njengalokho okwahlelwa nguhulumende ngesikhathi eyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Ukungavulwa kwezinye izikolo ikakhulu lezo ezilabafundi ababuyela emakhaya ama-day schools elizweni kuza ngemva kokuba ababalisi bexwayise abazali lohulumende ngeviki ephelileyo ukuba bebengasoke benelise ukuphindela emsebenzini namhla bekhala ngeholo elinganeli indleko zabo ezigoqela imali yokugada besiya lapho bafundisela khona. Ngomgqibelo abenhlanganiso yabakhokhela izikolo eyeZimbabwe National Union of School Heads ZINUSH labo bakubeke sobala ukuba bengasoke baye emsebenzini njengoba ababalisi beza kube bengekho. Abatholakala ezikolo kuyingoba befuna ukuyasiza abantwana ukuthi babuyele emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi e-ZCT esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa keqinisweni siyananzelela izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba balisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibe esikolo, kodwa bekhanya bengela ababalisi bezidlalela ema-classroom. Kuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini. Benanzelela ababalisi abakho. So ke umumo khanya owezikolo, izikolo zivuliwe yebo, kodwa zivulwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona ababalisi kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bekhona kade bekhayela nje ukubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesingumbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi ZCTU linalithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ubana bathole iholo elithile, and becace ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abavele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Yimali abayikhayele ukubana bayithole, and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba bekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokuba nabize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabe siba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhayela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asoke sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenxa yokuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utitsha sekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imjova ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex, utitsha uzihoyela ipoint. So eqinisweni lapha nxa sesikhayela siyabondayo urhulumente sofanakalalela into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe loncedo ngoba thina abazali thina lokho esikwenziwayo ukutshontshela imali zethu ngoba siyabhadala ama-fees, izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhadala ama-fees kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya. So khona okuyatshengisa ukuthi sile hlupho olukhulu olungeke lwaqhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde, imfundo yezimbabwe uhlozi lwawo luyehla luyaphansi. Uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthole i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kwezi kwamanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonso lwehlele abapasi leyo gcina ungelasho ukuthi upasi okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso likhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo laya lethi offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuye kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi zangazi iminyaka mingaki amatisha asekhalela umsebenzi asasebenza asekhalela umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 years lo hlupho olufana nayo kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawuhlupho olusuwalulungisa lungabe lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengaye esikolo, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenza engatholi lutho imuli zabo zidubeke.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa e-South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempela sonto e-Hillbrow othiwa Operation Dudula. Linhlanganiso ihaze amagwaliba akhuthaza izizalwane zakwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni othiwa uzenzelwa enkundleni yePulinja Cop Park e-Hillbrow lapho okuzaxoxwa ngokududula abokuza. Akukacaci ukuthi lo mhlangano uzaba ngokukhuluma nje kuphela kumbe kuzathathwa amanyathelo okuxotsha abokuza ngoba injongo elotshwe kumagwaliba la ahaziweyo ngeyokususa abokuza e-Hillbrow laseBeria.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo. Hey, 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 hey.
Manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi usibalo khulu webhanga leReserve Bank umnumzana John Manguja uthi ukubuyisela ukusetshenziswa kwedola leMelika kuphela elizweni akusoze kuqede indubo zomnotho welizwe. Leli phephandaba lithi Manguja wethulela amazwi izolo wasesithi umkhankaso wabosomabhizimusi abathi isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla okwenza kube nzima ukuthi basebenze elizweni kayisilo qiniso. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhuthaze ukusungulwa kwamadale ezomthethwandaba azakuya thonisa amacala emaphandleni. Ephawula ukusungulwa kwemthethwandaba ukuthoniswa ebulenjini, uZiyambi uthe uzwisa ubuhlungu ukuthi izakhamizi zihamba imango emide emadolobheni zilanda amadale ezomthethwandaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi, linjani lonke abeStudio 7? Bingelele labantu bonke abathanda ukulala indaba zeStudio 7. Nami yazijabulela lezi ndaba ngoba siyakwada lamfihle bakhona bakhuluma njengokuba. Indaba kamakhuphe lobhurwa kumonzora laba akube njalo sibili ngoba into abayenzayo kubotshanisa bexotsha abantu abelinye ibandla. Namhla bakhuluma ukuthi umuntu elinye ibandla exotsha njani elinye ibandla. Abakubone labo ukuthi kubuhlungu. Ngakubona umakhuphe vela kwale kunjalo abamxoxe umakhuphe wenza into elangqo exoxe abantu kubelinye ibandla athe sokumtholile la engakhali. Ngakumthabise njengoba wayekwenza kwathi la kuzambamba naye umonzura la kuzambamba futhi. Ngiyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi be Studio 7, linjani linjani lonke kunye labalaleli. Mina ngumoyo uStanley Ncelo Agwelo. Ukuthi ngibonise ke amadoda lawa abo Monzora ikakhulu wethu nesidube labanye babo ukuthi akusebenzi ukuthola besiba nomhawu bengelabalande bachitha isikhathi sabo nje becabanga lezi zinto ezingelasizo kubo empilweni zabo. Bona abakubone nje ukuthi baphelelwe nje sebefana nabantu abanqunu ngoba kube belokhu beseza njengaphana lokhu bethembe imthethwandaba nesithi bona abalandeli le constitution kuludaka lodwa abalwenzayo akusoze kubasize ngalutho. Thina yasi abantu vele abasoze bengitshela okokwenza ngomunye umuntu nje osithisisa ikhanda. Sisibabonile kudala ukuthi basithisisa ikhanda and never ewavela kula muntu ozovela ethone west isikhathi elandela abantu abanjengabo Monzo nalabo witness do. Yili qiniso elikhona lona lelo abantu asoziwula abantu asoziyelele nxa bezitshela ukuthi bona bakhaliphile kumbe bahlakaniphe ukudlula abanye abantu ngesiqiniseko sokuthi hayi ngeyelo yelo bafike ekugcineni ke kathesi. Sizobafundisa, sizobatshela, sibabonise ngoba sibona ngathi bayiziphofu abakwenzayo kabakwazi. Iqiniso elikhona. Ngiyabonga basakazi.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 basakazi bethu nonke nje ngobuningi benu kunye labalaleli beStudio 7 olibonisayo ke lapha ngumdala uKhumalo ilana eGoli kwakwethu. Iphuma namhlanje sicelo, sicela nginaso lapha, ngicela kukini basakazi bethu beStudio 7 ukuthi uBelief Gawule indlela akhuluma ngakhona mani mnike ithuba lapho kuStudio 7 ukuthi aphawule inkulumo yakhe isuka ingaphathi kahle abantu abaningi. Kukhona abanye sebebacela ukuthi kunganani amiswe eceleni nikhethe omunye umuntu ongamela izanu PF mhlambe angakhuluma kuluma abe lobubelo angakhuluma mhlambe into engashiya abantu benethemba ngoba ubelief kaule ungathi umuntu ongahlali eZimbabwe esizweni especially esizweni sikamthwakazi ngathi umuntu ohlala la eKenani nayo leyo Kenani kuyile iparadise emenyezelwa ngabantu bamawashitawa othola isilwane sidla ama orange labantu idlala labantu nama ebuzwa into ebonisa ukuthi abantu bangathi babuhlungwana ngayo yena nje uyishaya indiva ayenze into eqondileyo hayi siyazicelela bakwethu umise necinga ubelief kaule neizathu ezikhona ngaye ngifune omunye umuntu kuzanipf baningabo abantu akusuye yedwa umuntu kumele phawuleli zanipf kusizwe sikamthwakazi ungathi unembeza nje kuye kudala waphela akanawo unembeza ngiyazibongela bakwethu
sanibonani kustudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhle kangaka lisiphathele wona ngathi ungaqhubela phambili njalo mina nje ngithanda ukuthi ngiphawule ngayo indaba le ephathi le entsha sisisile yabo Nelson Chamisa abantu abayigxekayo ngapha nangapha ngikuthi abantu nje ipolitika abalazi ukuthi impilo yabantu kusho ukuthi bonke abantu abasoli MDC bazimisele ukuthi bazohlala bengaphansi kwentende yezanu PF bengazi ukuthi kuyaze kube nini abanye bahlupheka khona ekhaya abanye bahluphekele emazweni ebalekela leyo zanu leyo ngoba ngikhuluma kanjalo nje ngicabanga ukuthi isisisile MDC Alliance yiyo iphathi hamba ngeqiniso ngoba okuqala ayikwazi ukuhlukanisa izizwe ukuthi ichwasa abantu ngokohlaka ukuthi kuphele lowo umshona lowo umndekele lowo umvenda lowo umshangani lo uyitonga lo uyini so sithanda abantu abangasiphatha besikhombisa ukuthula nothando njengabo labo osisisile abakade bephuma ku-MDC sesisabona ababazama ukuphatha kancane beseselo Morgan kuyi-MDC laphana ekuqaleni bangakayiphazamiso omonzora labangani bakhe labo so sicabanga ukuthi ma kungenzeka abantu bebambisane bebemunye behambe ngokuningi beyivotela la iphathi iphathe yang sibantu ilizwe lakithi ingajika lube ngcono lube lesithunzi lakwezinye izizwe ma kuthi kukhona lokhu abantu abakusolayo-ke sebengaqala-ke lapho ukukhuluma ngoba abanye abezobakhuluma bayigxeka bathi ye uChamisa bahluleka ngelizwe lokuba liphathayo angazi ukuthi baphatha kuphi oChamisa ilizwe labo basafuna ukulithatha ezandeni ezimbi ke bekhombisa ukuthi mhlawumbana ungalithatha belibeka esimeni esingcono so kuma ngiceda abantu bakithi bonke bevote beke berejiste bonke bayovota bonke nje ngabe kuyangihambi bevotele lelo phathi lelo qembu lelo elaboChamisa lelo bone ukuthi umehlunge ube khona sesingaqala-ke manje ukukhuluma hhayi manje ngiyabonga kakhulu
ngiyalikulelela ngosithu seven kanye nabalaleli bonke nginombuzo omkhulu lani ukuthi khonokho kwenziwa ngalezikhi mobile registration yabo leya abafuneni ukuvotisa amasinkwa abantu abafa kudaleni khonapha ngento yabo le bona behlulekane ukuthi bafake izindawo kuyerejistwa kahle ukuvota funa ukuphila ngakho yini khonokho mnayo ukuthi njeambathendi since ngaba yini nje ngabakwazi ukumama lo umama lo omhlophe lo ongakhanyi ukuthi umbele ikhanadi kumbe umhlobo bani lo uyamsula vela kumthembi ngibona kathi ndibafuna ukuthi agcine sebevotisa nje abantu nje abayebe namafoni wonke behlulekani kuyavotisa abantu feyafeya kuyarejistisa abantu feyafeya lapha yikho lapho engibuza khona ukuthi lokhu kungasiza abanye abezwayo abakuzwisisayo khona ukuthi kwenziwa kanjani hayi mina ngikuthembi ukuthi kwakhona lokwama-mobile registration lo bona nje sebefuna ukuvotisa amasenkwa afa kudala nomothula ndlovu wenkayo kwesikhubokhubo sizani badala
studio 7 ngu-Allen Nyathi okhulumayo ninjani nonke balaleli bakastudio 7 hhayi mina ngiyaphila ngilana egoli ya iyezwakala imibiko yonke ekhulunywa ngabantu besizwe sakomthwakazi achaba Zimbabwe abesizwe sikamthakazi hayi abayimi lo mqondisi yiko umqondisi uzama ukukhipha abantu egibhide kodwa abantu abakuboni baleke belandelelana nabantu basempumalanga abangamashona abangasi izwi hambe mingaki iminyaka amashona leke edlala ibhola egrawundini edlala ngabantu basibulalela izihlobo basibulalela izifuyo basibulalela kuthatheka lo mhlaba lapho esikhona waphinda bazothatha izindawo lapho esihleli khona sokuyibona sebehlele bayabusa lapho esihleli khona kodwa bonke lokho asikubona sihleke siphethe sithi umqondisi akalungile kahle kahle sifunani ukubuswa kuphela ngokushaywa ngezingodo njengoba basibulala ngezingodo kanje besishisa abanye abantwana nengane zifakwe engigeni zigigwa sibhekile ngamehlo lamhlanje umuntu yazwelekethe umqondisi akalunganga abantu isizwe sikamthakazi akhe sivukenini ilizwe kaliqunywe leli akuse komthakazi abantu beke bephume emnyameni ngaphandle kokuthi lizikhiphe lina bantu bakamthakazi emnyameni umqondisi uyakhanyisa uzale sibani kodwa lesi sibani abantu bafuna ukusicima bona basiphela amanzi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale elithonisa umvukela kazibandlela umnyaka odluleyo lithi lizacela owayengumsekeli kamongameli wele Melika uMnumzana Mike Pence ukuthi azofakaza phambi kwalo. Abalandeli bakaMnumzana Donald Trump owayengumongameli wele Melika bavuka eseganga bayangena ngamandla esigodlweni seCapitol Hill besithi kugenqulwe impumela yokhetho. Yena uPence uze wavuma ngempelasonto ukuthi uTrump mpela wayefuna ukuthi agenqule impumela yokhetho esithi kwakungalunganga ukuthi akwenze yikho wala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazi wele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UTrump uMike Pence osokumenza ukuthi aphumele egcekeni yikuthi kulabantu abavela ehofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso. Kodwa nxa wena ungumuntu uPence ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana. Okunye la yikuthi la ulesifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president. So uyazibonela yena yedwa ukuthi ngiyekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obali ukuthi ukhanye ukuthi singumuntu osetshintshile isimo uthi uTrump ye wayefuna wayewazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama election esabuthi angakhuluma ingakelukhuluma iqiniso ukuzama samkhathaza kusasa. Ngona nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Xa engaphumele egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yimicabango yami le.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uzancintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokho kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihle kuhle ngoTrump. UTrump phele uwina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu. Wayelezici ezinenga khula ezethuswa ngabantu omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku Fifth Avenue eNew York adula umuntu abantu bamvotela kuphela. Uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama taxis eqamba amanga simuzwa ezikhulumela ehle izilima esenza konke ethethisa abantu ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engikhoyo ekhatshana abantu bamvotela kuphela. So isona lesi sizathu sake sokuthi wavotele njalo ngcolile ngona yikho kumpha igunya lokuthi la kathesi bona abana abantu abangivotelayo baza ngivotela ngewine kuphela lokuthi enye into emenza ukuthi acaba ukuthi uzawina ikhona lapho okulama states njengabo Georgia labo Texas ama states awe South amaningi then Wisconsin lamanye laba bacaba ukuthi bona baza sebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti ngeyindlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamfuthi. Singakhohlwa futhi ukuthi uTrump omunye umnika igunya ukuthi uTrump lamasupporter. Bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele. Bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe phezulu. Yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump. Ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaze akawina umhlaba wonke. abe ngupresident kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela ukuthi ngasona lesisikhathi eqalisa ukukhuluma izinto ezimbi ngaye abantu bafaka isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda
unkosikazi Priscilla Ndlovu ngolandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, wehluleka ukuya kobulawayo ukuyakhankasa ngoba amapholisa ethwalise nzima abalandeli bakhe. Inhlanganiso ikhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa. South Africa First ithi izasungula umkhankaso wayo ngempelasonto eHillbrow othiwa Operation Dudula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku-www.voaindebele.com. Masidibaneni njalo kusasa.